baba liqiniso sivilelo sithethi na yegela singangene ethulini lolu ngoba anti uyakwazi ukuthi thina indlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthula. Ungakhangela ukuvuswa kukaStanley Raphael Khumalo, uvuswe ngendlela yokuthula. Yikho sasesithina njengobana laba befuna ukwenza into yabo, hhayi yekela thina sineceleni nje bayiyenze sibone into yabo. So besingafuni ukuthi sibe phakathi kwalolu thuli baba, yikho kusenza ukuthi sithule. Ngesikhathi esifitshane nje vele sizophenduka futhi ngoba thina senza umsebenzi yaphambi.
Manje-ke siyabona umthethwandaba uthi wona akumelanga kugcotshwe inkosi ngoba akukho phansi kwesisekelo sombuso. Lithini lina ngalokho?
Sibona kuvele kwenza leli phutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho, kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo bukhosi bakithi thina sithe buvuke bungenani le mithetho yaseZimbabwe. Ngoba emthethweni weZimbabwe umuntu olamandla awenkosi ngupresident. Ungakhangela lo mthetho wakwe-Traditional Leaders Act, uyakubeka obala ukuthi hhayi induna ukuze ibe khona, kumbe ngithi i-traditional lead ukuze ibe khona, kumele ukuthi khona i-chief council ibe yiyo ezakhetha lowo muntu. Nxa sikhethe lowo muntu isikhulumisana ke lo president. Upresident-ke ngokufuna kwakhe nguye ongagcoba lowo muntu, kodwa i-provision yenkosi asikaze siwubone umuntu onjalo. Yikho ubona ukuthi thina sifuna ukuphatheka nomthetho weZimbabwe, sifuna ukuphatheka ngokwakomphakathi. Kwaba liphutha kakhulu elenziwa ngabafowethu, kodwa loba kunjalo siyakusola kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe angenele ekutheni abantu bakobematerial land bangayenzi izinto zabo kakhulu eziphathelene lamasiko abo.
Manje njengoba sekufike kulesi sigaba sokubana kulokho kuthiwa kulezinye inkosi ezimbili, lithini lina ngalokho? Kuzaphela njani khona lokho? Libona ngani sizafika yini isikhathi okuzaba le nkosi eyodwa nje?
Kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba Gandhi. Singakukhangela igcotshiwe yiyona le nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo. Ugcotshiwe laba abanye, yebo yebabuya labo bavela, kodwa into esiyijabulela kakhulu ngeyokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMathebele Land, ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMathebele Land ukuthi hhayi sokunesidingo sokuthi kube le nkosi, kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona. So-ke thina kuyasijabulisa kakhulu lokho ukuthi khona sonke kathesi ingqondo zethu sesikubona ukuthi isidingo sokuthi kube le nkosi sesikhona. Ungakhumbula ukuthi ngoSeptemba umnyaka ophelileyo kuthe kuzama ukuvalwa laphana uStanley Raphael Khumalo ukuthi agcotshwe, sibone bonaba abantu bamaqembu amanye lawa amabili lawa behleka kakhulu bethi khona uvaliwe, uvaliwe, uvaliwe. Kodwa kathesi phela lapho sokubamba lapho kutho ukuthi kathesi sesizahlangana-ke sibe sesifazi ukuthi sesikhuluma sisiyanga, kodwa inkosi iyodwa kuphela uStanley Raphael Khumalo ngoba nguye ozalelwe lokho njalo nguye ovusiweyo.